isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhlaka 16 kuZibandlela 2025 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
UThambo Muyozo besenza umsebenzi weCabinet. Angiboni ukuthi bazafana nama-Cabinet members ama-administrations adlulileyo.
Idale leSenate liqhubekela phambili likhulumisana nabakhethwe ngumnumzana Donald Trump ukuba yingxenye yedale leCabinet yakhe.
Bakhangela umnumzana Trump, inumber of billionaires kwele Melika iqanse kakhulu ngaphansi kombuso wakhe. So ngibone ngathi umnumzana Trump ungani lama-positive.
Izizalwane zeZimbabwe zile mibono etshiyeneyo ngokuza kwenziwa ngumnumzana Donald Trump okhangelela ukugcotshwa ngomvulo ukuba ngumongameli omutsha weMelika. Sokulungiselela uhlelo lokuhlolisisa umbhuqazwe wegugrawundi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Idale leSenate liqhubekela phambili likhulumisana labakhethwe ngumnumzana Donald Trump ukuba yingxenye yedale leCabinet yakhe. Okhethwe nguTrump ukuba ngumphathi ntambo indaba zekhaya, umnumzana Doug Burgum namuhla ukhulumisana labaphethe uhlangothi lwezomlilo lezemvelo, iSenate Committee on Energy and Natural Resources. Asebelikhulumisane lelihlanganiso ezitshiyeneyo zeSenate bagoqela umnumzana Marco Rubio ocelwe nguTrump ukuba akhokele uhlangothi lukarhulumente olubona ukudlelana lamanye amazwe olwe-US State Department. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Washington Jamela olandela ezombusazwe ekhonapha eMelika.
UTrump Muyozo besenza umsebenzi weCabinet. Angiboni ukuthi bazafana nama-Cabinet members ama-administrations adlulileyo. Ukuthi bebesenza ama decisions bemebodwa and then kube decision ka cabinet minister ka secretary law, like uBlinken kunje nje nguye obesenza ama negotiations njalo futhi singakhangela kakhulu ku Department of Justice. So uPam Bond uzabe esenza okufunwa nguTrump, so akula decision azoyenza independently ngaphandle kukamongameli.
Baba Jamela, ubone ngazani laba abanye abakhethwe ngumnumzana Trump kambe bazathuthukisa umnotho yini welizwe lweMelika?
Hayi, okomnotho ngibona ngani bazozama noma nje eqinisweni umnotho welizwe ilizwe right now liyaqhubeka liyaphambili vele umongameli uBiden ukulishiye sezendleleni eqondileyo noma intengo yezinto isasephezulu.
Lo ngumnumzana Washington Jamela olandela zombusazwe eseChicago khonapha eMelika. Iningi labantu eZimbabwe liveza imibono etshiyeneyo ngomnumzana Donald Trump okhangelelwe ukugcotshwa ukuba ngumongameli weMelika ngeviki ezayo eWashington DC. Intelezindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Spanda uxoxela abanye babo ekobulawayo.
Umhlaba wonke ukhalele ukuthi uTrump usethatha intambo kwesibili uzabusa njani. Umnumzana Zwelethu Mhlanga uthi uTrump kathanda abantu bezwakazi leAfrika.
Kungawuthokozisa hlezi umhlaba wonke, kodwa engxenye thina esikunanzelelayo njengama-Africans ukuthi ubaba lo kungenzeka ukuthi abe engasithandi ngokunanzelela kwami. Angiboni ukuthi sizathola okuningi okuvelele e-America, kodwa engxenye kungaba kuyi-political mileage esayidini lakhe yena, engxenye labamsekelayo, but thina ezamaZimbabweans angiboni kakhulu ngokunanzelela ukuthi isikhathi esiningi siphila kwi-economy ebuhlungu, kodwa kazikaze sithole uncedo oluvelele America direct to us.
Unkosikazi Samuel Zodube uthi wesabela abantu abansundu ngaphansi kombuzo kaTrump.
Ukungena kukaTrump mbona ngani omama labantwana bazabandlululwa kakhulu ikakhulu iziphephele nabantu abamnyama ngoba uTrump engumuntu olobandlululwa kakhulu.
Umahlekisa olodumo womtawuni Sibanda Chuma uthi kukhona okuhle ngoDonald Trump.
Kule nto engithanda ukuthi kukhulume ngoDonald Trump, yeah. Otherwise, else the guy is good because he's got boldness and a leader, and when a leader believes what he believes in and he pushes it out. But Trump, mina into one and I intend to know who to have been a foreigners. They listen, you are one people created in the image of God, you've got to coexist. I go pay Lacona. I'm not going to go to sleep.
Umnumzana wafunani ndimande ugcizela amazwi kaMdawini esithi uTrump wazi kakhulu ezomnotho.
Makhangela umnumzana Trump inumber of billionaires kwele Melika iqanse kakhulu ngaphansi kombuso wakhe. So ngibone ngathi umnumzana Trump unganilama-positives amaningi kakhulu. Njalo kumazwe ase-Africa singabona mhlawumbe labo sebethola uncedo lungekho attached to izinto ezifana labo-LGBTQ ukuthi kumele bavumelane lalezi.
Abanye bathi abanalwazi olujulileyo ngoTrump. Mnumzana Dry Jean Moyo uthi akwazi ukuthi uzanceda njani ele Zimbabwe.
Amerika sinomongameli omutsha but anginasho ukuthi uzasincedisa thina lapha eZimbabwe.
Ohlaziya ezombusazwe ezimele umnumzana Greta Sibanda uthi impilo zabantu zizajinta ikakhulu kulabo abafuna ukuyahlala eMelika.
Ngibona ikakhulukazi laba abangelamaphepha, ngibonaka nempilo yabo iza kuba nzima kakhulu. Lalaba abafuna ukungena kathese eMelika, ngibonani kuza kuba nzima kakhulu. Yeah, mbonani uza kuba nzima kakhulu ngoba indoda efuna izinto zayo, indoda efuna amandla kakhulu, indoda efuna ukubonakala ukuthi khona. So mbonani kuzokuba nzima kakhulu. Sikhangele njalo lezimpilezi eze-Ukraine, Russia, mbonani hayi zizaqala ukwehla sibili ncane bona embusweni kaTrump.
UTrump oyebandla lama-Republicans wanqoba unkosikazi Kamala Harris wama-Democrats kukhetho olwaqhutshwa ngoLwezi ngomnyaka odlulileyo, njalo uthatha amatomi kumnumzana Joe Biden. Ngikubulawayo ngimela yesitudio 7 ikamela muyenza Chisa Sibanda.
Nansi isaziso balaleli be-Studio 7. Ngomvulo ntambama kusukela ngo-7 PM kusiya fika u-9 PM sizalethulela ngokugcweleyo ukugcotshwa kwamongameli welizwe omutsha umnumzana Donald Trump. Khongozelani emsakazweni we-Studio 7 lasenkundleni ye-Facebook emakhasini ethu abalisa ele-VOA Ndebele, VOA Shona kanye lele-VOA Studio 7. Sizalethulela udaba lolu njalo ebulenjini kuma-websites ethu kumakheli alandelayo voaindebele.com, voashona.com laku-voazimbabwe.com. Lingakhohlwa ukusilandela njalo ku-VOA Ndebele WhatsApp channel ukuze lithole iindaba zethu ngokugcweleyo. Osephuma esikhondeni sikamongameli weMelika umnumzana Joe Biden wethule amazwi akhe okuvalelisa izolo kusihlwa, wasola kakhulu ukungenela kwabantu abanothileyo kwezombusazwe zeMelika esithi le yingozi ephazamisa umbuso okhululekileyo. UBiden uza kwehla embusweni esededela umongameli omutsha umnumzana Donald Trump ngomvulo. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Lanxa engababethanga ngamagama abantu laba, umongameli Biden ukhanya ubekhuluma ngezinothi ezifana losomabhizimusi onothe ukwedlula umuntu wonke emhlabeni jikelele umnumzana Elon Musk. Yena osekele uTrump ngezigidi lezigidi zemali emkhankasweni wokhetho lwanyakenye.
The dangerous concentration of power in the hands of a very few ultra wealthy people.
Kuyingozi ukufaka amandla ezandleni zabantu abalutshwana abanothileyo. Nxa bengafekelanga imigoqo, balakho ukuphatha umbuso wobutshapha. Ngikhuluma nje luyagxila uduwo lwezinothi esezilamandla kwezombusazwe eMelika.
Umongameli Biden uchothoze njalo amankampani enkundla zokuxhumana afana le-Facebook ngokumisa inhlelo zokuvimba imbiko yamanga ethulwa enkundleni lezi. Sithi iqiniso kumele liqakathekiswe ngaso sonke isikhathi ukuze kuvikelwe umphakathi.
The free press is crumbling. Editors are disappearing.
Ukwethula kwezindaba ngokukhululekileyo kuyachabalala. Abahleli bayanyamalala. Iqiniso selivalwa ngamanga ngenxa yokufuna amandla lenzuzo.
UBiden ukhulume njalo ngenhlelo zentuthuko athi ziqhutshwe nguhulumende wakhe ngemva kokungena embusweni ngo-2021. Inhlelo lezi zigoqela ukwakha izakhiwo ezintsha, ukuvuselela umnotho, ukuqeda umkhuhlane we-COVID-19 kanye lokulwisana lokuguquka komkhathi. Kumbiko owehlukileyo izolo njalo, uBiden wazise ukuthi ele-Israel labeqembu le-Hamas sebevumelene ukubeka izikhali phansi eGaza lokukhulula izibotshwa kanye lalabo abathunjiweyo. Sithi uhulumende wakhe udlale indima enkulu ekuqedeni limpi. Uthe uhulumende wakhe unikeze uTrump imininingwane yonke ephathelane lalesi sivumelwano njengomongameli weMelika omutsha ozaqala umsebenzi ngomvulo. Kodwa uTrump laye wethule umbiko esithi nguye odale ukuthi abeHamas labe-Israyeli bavumelane. Sibuze olandela ezombusazwe zeMelika umnumzana Tim Moringayi ukuthi ngubani phakathi kwababili laba omele athole imiklomelo ngalolu daba.
Umnumzana Biden waqala kudala ukuthi azame ukuthi kube le peace khona ngale Israel. So ukungenela kukamongameli Trump ongenayo next week lapha ube khulume emsakazweni the past week esithi ma kungela ceasefire or ukukhulumelana le Hamas ubeza iqeda tu. So labo babona ukuthi hayi umuntu lo ongenayo unomzana Trump ungathiwa vele uzayenza lokhu akukhuluma khona. So mina mbona ngathiwa they both deserve the credit.
Umongameli Biden usuka nje embusweni ngomvulo ngemva kokuphatheka kwezombusazwe okweminyaka edlula engamachumi amahlanu 50 years. Wadonsa iminyaka emide elilunga ledale le-Senate. Olandela ezombusazwe umnumzana Dan Moyo uthi kunengi uBiden azakhunjulwa ngakho nguzulu weMelika kanye lomhlaba jikelele.
Abantu bazokhangela ukuthi umnumzana uBiden ungene ngesikhathi lapho ilizwe le-America beseliluze i-confidence kwamanye amazwe internationally. Ngoba siyakhumbula ukuthi umnumzana uTrump wayesekhiphe i-America kuma-treaty afana labo Paris Climate adila ngeze-climate change. Okunye abantu abazomkhumbula ngakho, I think yikho khona lokhu ukuthi uzamile kakhulu ukuthi alethe ukuzwisisana esingathi apromote i-democracy e-America.
UBiden ugqibe umbiko wakhe ngokubonga abantu beMelika ngethuba lokukhokhela abamupha lona. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abakuhlangothi olubona ngokuhlenga uzulu olwe-Palestinian Civil Emergency Service bathi ele-Israel libhombe eGaza ebusuku labulala abantu abafika amathuma esikhombisa phakathi kwamahola ambala kulotshelwane isivumelano sokubeka phansi izikhali empini yelizwe leli le-Hamas. Ibutho lakale-Israel lithi selihlolisisa udaba lolo. Abaphikisayo baqhubekela phambili betshengisela emigwaqweni kwele-Mozambique kulandela ukugcotshwa kukamongameli Daniel Chapo okuthiwa ibandla lakhe ele-Frelimo laqibezela kukhetho olwaqhutshwa ngomfumfu nyakenye. Ukhulumende uthi kukhangelelwe ukuba uhlelo lokuhlolisisa umbhuqazi wegugrawundi emathebeleland oluzaphathwa zinduna njalo luphansi kukamongameli Emmerson Mnangagwa luzaqala kunyanga ezayo. Loba kunjalo baningi abachothoza imizamo kahulumende yokupholisa abanxeba abantu abalezihlobo ezabulawa ngesikhathi sombhuqazo lo eZimbabwe. eZimbabwe lisanda ukuthola uzibuze. Ukubika uNqele Dube.
Induna ekhokhela uhlelo lolu umtshana Khumalo uchasisa ngokukhangelelwe ukuba kuza kwenziwa ngonhlolanja.
Siyavela sibili sizama ukuhlanganisa izinto ukuthi aluba kusenzakala siqalise kunyanga ezayo ukuthi siyefika ebantwini. Yona le viki ekupheleni kwayo nje izaphela, sizabe sihlangene sibuye sithi ekupheleni kukaJanuwari sibone ukuthi sekuhambe kanganani. Ikakhulu silungiselela ama-ofisa azaba ku-province ukwenzela ukuthi kuhlanganiswe wonke ama-province omabili ibe endaweni eyodwa.
Loba nje uhulumende eqhubeka ngalolu hlelo kulabanye abathi impumelo yalo kayisoze ithakazelelwe nguZulu. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Mehluli Ndlovu wekezi.
Into lesibona kanye yinto yokudlala nje ukulibazisa abantu nje ukuthi it's just like buying time ngiyakubona lan kokwinto kwakhona lokho and futhi kathesi kulabantu abalahlekelwa izinto zabo eziningi kakhulu. Abantwana bayadubeka, akula ma-birth certificate, akulani, yabona le mali zabantu zalahleka emabhanki.
Umnumzana Mlando Ncube ohlala eCholocholaye uyalusula uhlelo lolu.
Sibone ngani indlela oluphathwa ngayo alisoze luphuthe kahle ngoba akulocacayo ukuthi kuzenzakalani. Ukuthi njengoba sizahamba siye kukhuluma izindaba zethu khonapho ezihlahleni lezo kuyabe kubize khona izinduna, i-guarantee yokuthi sizaba sethiwa thina esiyabe sikhulumile okwenzakalayo asilayo. Njalo okwesibili akukhulunywa ukuthi kwenzelwani.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo okhokhela inhlanganiso elelwa ilungelo loluntu ibhethu likaZulu uthi kayiqondanga indlela okuqhutshwa ngayo uhlelo lolu.
Kulani yebo izaqalisa kodwa kambona ukuthi izabe iyiprocess eyiyo ekhanya efitha kuma standard ayi aka victim. Bona ngazathi iprocess emanipulatwa ngu-perpetrator. O-victim akuchoyo bayathi ukuthi bafisa ukuthi ngabe ibanjwa kanje kodwa kambona ukuthi kuyaqakathekiswa. So konke khona kuyabe kukutshengisa ukuthi i-process le ingaziyenzakale kayisoze i-address udaba lolo kodwa nokuqalise.
Obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla lezanu-PF umnumzana Farai Marapira uthi bazimisela ukuvezela uZulu impumela yenhlolisiso yombhuqazwe wegugurawundi.
There is no national closure. So the whole, according to the president, the whole intention of the exercise is to bring closure and to host a union.
Ngeke kube nokuthola uma impumela yohlelo lolu lungavezwanga emphakathini. Umongameli wathi kusose kube nokuthola lokubambana elizweni njalo lokhu kungenzeka indaba ingabanjwa ngendlela okusuthisa umuntu wonke. Sifuna abantu bezindaba bebambane.
Owalwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra umnumzana Caspar Sibanda uyakulandula lokhu.
Into leyi ifuze ukuthi involve iZipra lezapha because ibabahlukumuziwayo. So na bathatha izinduna betshiye labaye amaparties ayiwo ayedingwa ayebulawa igugurawundi bengekho phakathi kuyahlupha kakhulu. Ambona ukuthi mina ngikwami umbona ukuthi kusasebenza ngoba thina yithi ama-victims.
Kwake kwenziwa inhlolisiso yombhuqazo wegugurawundi ikhomishina ekhokhelwa ligqwetha elizimeleyo umnumzana Simplicius Yambakwe engazange ivezelwe uZulu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo nginguNqwele Dube.
Lamhlanje kuhlandla lethu lengxoxo mpikiswano sihlaziya udaba lokuthi kulabanye abakuzana uPF lamanye amabandla aphikisayo abalokhu bekhankasela ukuthi kuguqulwe isekelo sombuso ukwenzela ukwengezelela umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa lanxa ihlandla lakhe lesibili liphela ngo-2024. Sixoxa lomnumzana Mqondisi Moyo umholi webandla leMthwakazi Republic Party endawonye lomnumzana Innocent Ndivali ohola ele Economic Freedom Fighters Zimbabwe. Mnumzana Ndivali usungula lingxoxo ngomzekeliso wokuthi kuqakathekile ukuba amabandla aphikisayo asebenzele ndawonye lelibusayo ekuthuthukiseni ilizwe.
Angiboni kulohlupho lokuthi ubaba uChabangu evakatshele upresident ezefika ngemasimini kapresident. Upresident asiye president weZANU-PF, ngupresident weZimbabwe. So any opposition leader, including myself, sile right to go and meet the president. And I believe ukuthi vele we must normalize ama meetings lawa ama leaders awe opposition ukuze ehlangane lo president bembikele lokho abambikela khona. Ngeke sengikhuluma ngendaba ye term limit leyi, as long as ama processes wonke ezalandelwa akutsho ukuthi I constitution angeke yatshintshwa. Amazwe amaningi ala ma term limits we've seen in the past since sitadekile ukuthi siyahamba kuma elections kungela ama reforms. Ezinye izinto ezinjenge economic development, istability yelizwe, lokumakinga sure ukuthi those who have settled in various parts of the country, these things are formalized. So by postponing or even extending i-term ka president, given ukuthi she has started into eziningi.
Mnumzana Moyo, njengebandla le-MRP liyakusekela yini ukuthi aqhubeke umongameli Mnanga?
Asikusekeli lokho thina si-MRP. Ngokokuqala, kuma initial stages of the constitution making yeZimbabwe, I was there around 2010. Kuma initial stages siya train eHarare under Kopak, though bangixosha at a later stage. So ezinye zezinto ezancindezelwa ku constitution ekhona elizweni elizwa ekhona ezana ukuthi the sitting president kumele ahlale for 2 terms. Ngiyadabuka nxa ngisizwa umfowethu Ndivali, indoda engangithembe kangaka, emuva lesi sonke kuzapho, esengani yena ukhulumela iZANU-PF. Ngiyakhangela futhi le ndaba kasengezo oqale ngayo, konke okungakhulunywa ngale yinto ezi stage managed. Ngeke ufike ngale ukhulume ngaye umuntu ekubize emsini wakhe umcastigate. Anyone opposa uhulumende uyaboshwa, uyahlukunyezwa.
Sesibuya kuweke mnumzana Ndivali, uthini ngamazwi kamnumzana Moyo?
Ubaba Moyo is assuming ukuthi wonke umuntu ohlangana lo president in whatever platform kumele emcastigate. Sometimes we must be able to talk more, engage more, even as ama political leaders. So ubaba uChabangu into ayenzileyo le, it is more or less like the icebreaker. Mina as a leader of EFF, I can meet the president any day, but it doesn't mean ukuthi I'm a member of ZANU-PF. Wena comrade Moyo, kufuze unikwe opportunity uyehlangana lo president wakho, umtshele zona ezizithalazo ozifunayo ngokuthi iZimbabwe kumele iqunywe. Okwama terms lokho, we must forget about them. Nxa umuntu ediliver, thina njengama-socialist from this left, we do not believe in term limits. That's why you bone ucomrade Malema can serve as many years as he can.
Ungasigqibela lingxoxo umnumzana Moyo?
Ya, ngiqhubeka ngisuba disappointed dadewethu ngomfowethu Ndivali, ngoba bekukuhle ukuthi ngabe uhle abe yi-extension yeZANU-PF.
Mana aqhubeke mnumzana Ndivali.
Let me talk Ndivali, awusoze ungitshele ukukhuluma. This is a political discussion. So I've got a right to respond the way I want, because I only did angeke akhulume ngokushona la izoko emathebelele nje sithathele umhlabathi ngama mine konke okuthethwa ngamashona ama-teachers ezikolo waze waxotsha wasuspenda u-MP wakhe ebubi laphana usibanda emashona lendile kwaxotsha iNdebele uteacher ayisecondary akuzange kube indaba zalutho so ukuthi mina ngitshone ngiqalisa ukutshone ngani mina ngiyahiroship emashona ukhulumeni igama wathi upresident wami ngifuna ukumqondisa futhi asopresident wami ngupresident wakhe yena mina ngilapresident owabulala abantu bakithi abayedlula 40,000 angila president okhoze iclosure of ama industries kobulawayo angila president oyehluleka ukunika abantu abafana nayo ama equal opportunities of employment and business uyakhohle ukuthi izana uPF le 2/3 majority kathi seParliament yena ukhulume outside parliament undiba le EFF yakhe uzokulungisa ama reforms la engapi izek AUR ama elections isisana ngaba arm yezana uPF ikubona izana uPF ingaphumi izana uPF ayikazwini ama elections from 1980 up to this date so ama reform angaze kwa postpone nge 50 years mina ngangisaphila I can bet lo ndibale akula zanu ezophuma esikhundleni bazimisele ukuthi babe one party state
lo ngumnumzana Mqondisi Moyo umholi weMthwakazi Republic Party obexoxa endawonye lo mnumzana Innocent Ndibali okhokhela i-EFF Zimbabwe ebelo sithandekile Mhlanga weStudio 7 sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsapp
zingilele njalo la ku 2025 city yethu niye basakaza abahle zingilele lonke mazibapho amahle sembe ukuthi ngingene kahle enyakeni omutsha njalo siyaqhubeka ukukhulekela ilizwe lakithi ukuthi mhlawumbe inkosi ingasihawukela kulunge abantu babuyele bayisebenzele emakhaya abo ngoba ngethemba ukuthi baningi kakhulu abangasayithandi le mpilo yokwakha imizwi yangahlali kuyo umuntu akho umuzi aqhubeke siyasebenza kwelinye ilizwe azazafe umuzi lowo yakhile engakuhlalanga so impilo ekuhlungu kakhulu leyo nabonga ngumasenga lakho nokobulawayo iphumule emadonkini
sibingele studio sengizabonga umsebenzi sidane futhi kakhulu ukuthi sizwe abantu bezanu besafisa ukuthi umnangagwa ahlale donke iziphume uhondo bonke laba basengezochabango othokozane khuphi vele ababangabathengi sisukela kudala abangahlukene nomuntu othwele ngoba umuntu uma ezafuna ukudla yena kamnandi edayisa abafowabo edayisa izwe sakhe sonke ngalani ndaba yokuthi abantu bahlupheka kanjani vele fanele ukuthi abe ngumthakathi izanu PF ukuthi bayixhasele ukuthi buseleni angazi ingane njengamanje esikoleni azikwazi ukuya abazali abasebenzi imali yeschool fees manje ngesikhathi kusawusa umgabi ischool fees lesi affordable konke umuntu that's why abantu bezimbabwe abaningi kuthiwa bafundile bafundiswa ngumgabi omnangagwa bathatha umqondo kamgabe ngendlela engayisiyo umgabi wayesalela embusweni kodwa wayekwazi ukuhlakanipha bona balela umbuso ukuthi bafuna ukwenzani and into abayikhiphela umgabe kuyini
salibonani izihlobo zami salibonani bantu bakithi ubuhlungu lokhu esikuzwayo okwenza kuwa ngokwechabango abalokhu besese nesifiso sokuthi umnangagwa aqhubeke busa thina abanye sibone lokuthi naleyo i-5 years le is too much ukuthi lo muntu ebelokhu esesikhundleni ngendlela esibona ngakhona ilizwe lichabalala ilizwe liyachabalala abantu bayaphuma elizweni ochabanga abanandaba bona bajabulela nje khona lokhu ukuthi bayathola imali labayithola kumnangagwa ukuthi izwe lime njani kababuboni lokhu yazi ezinye inkokheli zinkokheli nje kuphela ezingaboniyo nje ezidonswayo nje
hayi khona abantu uSmith kumele bembone ngalokhu akuchiyayo ube akusoSmith ngempela kube asazi ukuthi abantu bakupha abantu baphila ngayo uSmith kumele simbone ngempela ngoba hayi laba bezangaphila abantu laba bayihlulekile ezizihluleki ezingakwazi ezehluleka lokhu zenwaya zisala ziqamba amanga kuphela amadamu kagcibilekile izikole zathiwa ngusmith manje zifile ziphelile emduli ziwele abantwana imigwaqo itara liphelile basilokufaka itara emgwaqweni izibhedlela zonke azila mbheda
Studio 7 ninjani ndabasakazi hayi thina siziphilele thina hayi sibona iindaba ezinhle nisetshulela zona lapha hayi ezilohlonze iindaba zakithi hayi bengisacela ukubuza nje ukuthi kanti uChris Gande sowaya ngapho Chris Gande ngabe sowaya ngapho Chris Gande hayi samgcina kudala
labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo lingakhohlwa liyalandela uhlelo le-Live Talk kuhlelo labesifazane asiyihluzeni bomama sixoxa ngomlilo ovuthayo eCalifornia khonapha eMelika Okwanamhlanje muli eZimbabwe sesichaye kwazwela siligqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilale lingakhohlwa ukusilandela ku-VOA Ndebele WhatsApp channel.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.